esini kulomoya eyizila lekani kakhulu but kulomoya ungani sithola amandla mbijana but akukazi kubi kakhulu abantu abaningi sebesezindlini zabo manje I think imigaqo eminingi sivaliwe le ndawo eziningi ezothenga ukudla lesiwe I think sivaliwe namhlanje
Sibonile iziphathamandla zixwayisa abantu ukuthi basuke kwezinye indawo lapho khona ungathi lisukile yini ezindlini kumbe litshelwe nje ukuthi ayihlala nezindlini zenu
ngithi abazange bathi sisuke but bathenga ukubona ngani awukho safe wena njengomuntu uyazenzela uthosi ukuthi usuke ngingafuna ukusuka but I think so much
Oba khona yini abanye obaziyo abasukile?
Engibaziyo bangani bakhathana mbijana lathi. Bathe bazahamba ku-shelter namuhla emini ilanga lingakatshoni ngoba I think ilanga ngathi atshoni kuya kungasahambeni.
Wena lo mdeni wakho lapho elikhona lizizwa livikelekile?
Okwamanje ya mbona ngani sisavikelekile asazi njengoba asikaphiwa ama-update amaningi kakhulu but okwamanje ngani sayi. Ngiyathemba lokuthi sisavikelekile.
Vathi lizaqalisa nini ukuna kahle kahle izulu?
Ekukhulumeni kwabo bethela nganaso siyatshona, yikho lapho elizaqalisa khona emini, around emini kumbe unalanga siyatshona, especially langa siyatshona, yikho lapho elizaqalisa lo moya omningi lezulu langkhona, elesikhethu.
Ukuphela-ke bayatsho yini ukuthi lizakhawula nini?
Abangakhulumanga ukuthi lizakhawula nini, ngani bathi lingani ubusuku bonke. Kuyadiphenda ngokuthi lingaphi kwangkhona but abakakhuluma ukuthi lingaphela nini but by kusasa ekuseni liyabe selidlulile
izinto zokusebenzisa lezokudla nje izinto zendlini njengoba kukhanya kuza kuba lo monakalo ongathatha isikhathi ukuthi impela indawo eziningi zivulwe lithengile yini
kwamanje ukudla kukhona I think abantu abaningi bebethengiwe ngoba abantu baphiwe isikhathi sibuye sokuthi bethenge ema-warning and ngithemba futhi after leyana enye i-storm athi yenzakile abantu labo bebengani sebenokukhalipha mbijana endabeni zokulungiselela into zokudla yokuvala amawindi landandani into ezinjalo